صد کمبول آورد کنن و نه پنوسان دو که تو قانون و هم اصلا از مینیستر نبی زایم سانانم نمی کلما لاما کماندا زاما پولیسا یباتیه لاود کنن اما رود بلوک ساسوز دو به از اپون لاگوزانی رود بلوک این رود بلوک او میلیان زیو کمیله ای اپروی ایمی پرسنالی از مینیستر njalo nxa kule ndawo funa bafake lokhu zeni imgoqo kumele i-approve yimi so angingaapprove i-roadblock lokhu engangenayo njalo-ke angisoze ngi-approve i-roadblock ngokuthi amapholisa amsebenzi wasoma-roadblock umsebenzwa ngokuletha ukuthula ezweni ngokukhangela ukuthi abantu basebenza izinto zabo bengala kuthuselwa kwabanye abantu kumbe izigangi zisenza izinto zokuphambanisa uzibuse wethu lokusebenza kwethu yiwo umsebenzi wethu even e-training abatrainele ukuthi benza ama-roadblocks kuphela batrainelwa ukuthi bananzelele ukuthula ezweni yikho esesikukhangele kathesi njalo ngiyathembisa ukuthi njengoba vele ngibambile khona ngale ngizakwenza khonokho okamapholisa afakelwa khona ezweni afakelwa khona kuwonke amazwe ukuthi basebenze ukuthula kwelizwe yikho upresident wethu uvumelana lakho konke njalo uyancoma uhlelo lwe-home affairs lokuthi izinto sekumele zisetshenzwe ngokuthula emapholiseni ngapha la bathatha izithupha sithi wonke umuntu wezimbabwe kumele athathwe izithupha kungala kuthi lo ngumkhaladi lo ngumkula lo ngumkhiwa lo ngubani kumele singamazimbabweni sonke sithathe amaphepha alinganayo afana nayo ngaphandle kwalaba abangafuni ukuthi bathathiswe ama-citizenship kodwa kula bantu abaningi asebahlala lapha abazalelwa lapha abakhulela lapha abalilungelo elifanayo lalaba okuthiwa ngama-indigenous ilizwe leli lifuna libe yilizwe lamazimbabweni abalamaphepha alinganayo kungala kuthi lo mhlophe kumbe umnyama mbubomvu kumbe uyini
kahle kahle kuyini elakulungisayo lapha
vele amabhesethi afanana wonke nxa mntwana ezalwe ezimbabwe uyanikwa iphepha esibhedlela ayithathe isithupha esifana lesomunye kathi ozelwe kumbe engomkhaladi kumbe engomnye umhlobo nakusela kuthi ngathi kuqala lama-00 ekucineni laba abangathi ngabakhaladi kumbe amakhiwa kumbe ama-india kathesi wonke umuntu nxa izalelwe empilo kumbe uzalelwe eparenyathwa uyanikwa iphepha ahambe ayethatha i-birth certificate efana nayo lama-numbers inombolo zonke zifakwe njengazonenza kathi zifakelwa abanye abantu akuthiwa ngama-indigenous amazimbabweni akusela kuthi amaphepha atshengisele ngomhlobo etshiyeneyo abantu seimthetho esiwufakileyo lokho la ma-passport kuyafanana njalo kumbe i-death certificate kuyafanana njalo akusela kuthi ukuthi khona ukhangele iphepha ukuthi khona umuntu ungumhlobo bani kumbe ungumuntu wangani sekukhangelwa kuphela ukuthi umuntu ngumzimbabwe but of course kulamanye abafuna engxetha amaphepha bathatha amaphepha kwamanye amazwe even bezalwe ezimbabwe kuyi-choice kuyilungelo labo ukuthi benze njalo kodwa sithi wonke umuntu wezimbabwe kumele abe ngumuntu olamaphepha leziqondiso ezifananayo
sesibuyela njalo emapholiseni lanxa abaningi bekwamukela ukuthi abasahlukuluzwa kuma-roadblocks kodwa abanye bathi abantu sebezinzile kakhulu okwenza abanye bengasahloniphi imithetho yemigwaqo ngenxa yokungabi
lamayenzakala konke kuyenzakala konke nxa vele usutshintsha unyawo usutshayisa istephu kuba lokunye okwenzakalayo yikho esikulungisayo khonokho kathe sinanzelele kakhulu kakhulu ukuthi khona kathe sabanye abantu sebentshakala sebengathi sebefuna ukwenza angathi yibo ababambe umthetho sikukhangele konke khonokho kathe sikunjenje sesilama kulabantu abahamba ngezimoto bengalama number plates kulabantu abadlula ama-red light kulabantu vele ipolisi lentsha esiyo esiyilungiselela ukuthi yona irane ilizwe ngokusemthethweni onika amandla amapholisa bakukhangele konke khonokho bazabotshwa abantu abephula umthetho bazabotshwa abantu abahamba ngezimoto ezingabhaliswanga ezingabhalwanga ezingarejistrati bazabotshwa abantu abadlula ama-traffic lights bazabotshwa futhi abantu abadriva bengalama-licenses kumbe abadriva bengananzelela ama-traffic regulations bazabotshwa bonke la bantu kathesi into eqakathekileyo kade siyikhangele yiyo ama-roadblock isiyimile ngokuthi yiyo kade sithwalisa ilizwe nzima ama-tourist sesesaba ukubuya ezimbabwe sesibhedelane layo leyo sesikhangele okunye manje kathesi ukuthi laba bephula umthetho bayiphula njani njengoba sikuqala sibona nje sudlelisa isikali sikuwopha futhi abantu abangathi balokungathembeki into ze-corruption into zokuthi benza izinto ezingekho emthethweni konke lokhu uzabona abantu bebotshwa khesi.